Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 olwesibili mhla ka 20 kumpalakazi 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njenge-Public Police sicela kakhulu ukuthi abachayeli bachayele ngonanzelelo. Njengoba kuma-accidents esiwatholileyo kusukela ngomgcibelo, bona ukuthi abachayeli abaningi benza lokwanekuthi ngesikhiwa overtaking.
Uhlangothi olubona ngokulimukisa ngengozi zomgwaqo le-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapolisa sebesungule umkhankaso walolu daba ngezimota labachayeli ukuba bananzelele ingozi emgwaqweni.
Masengathi umnumzana ufikile mbalula ugejile ulahleke kakhulu ukukhombisa ukuthi udaba lwaseZimbabwe akaluzwisisi ngokugcweleyo.
Osanda ukukhethwa ukuba nginobhala jikelele webandla elibusayo iSouth Africa LNC, umnumzana Fikile Mbalula uthi kufanele amazwe aphetsheya ethule izijeziso azethesa eleZimbabwe. Ibandla le-CCC selisole abasekeli bezanu-PF abaphume emfanekisweni wevidiyo enkundleni zokuxhumana betshaya islogani besithi umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa kumele abulawe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhlangothi olubona ngokulimukisa uzulu ngengozi zomgwaqo le-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapolisa sebesungule umkhankaso wokulimukisa abantu abahamba ngezimota labachayeli ukuba bananzelele ingozi emgwaqweni njalo bengachayeli bedakiwe ngesikhathi sekhefu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi inani lezehlakalo zengozi ezenzakala emgwaqweni seliqansa. Amapolisa esithi zibangelwa ngabachayeli abangenelisi ukuchayela le mota ezingavikelekanga. Kunje amapolisa athi sekulamaqembu angamachumi amabili lanhlanu 25 elizweni lonke akhangelisisa ukuba uzulu afundiswe ngokuvikeleka engozini zemgwaqweni. Umholi ohlangothi lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe umnumzana Munenzi Munoda wafa uxwayisa uzulu ngalezi ngozi.
Zimbabwe takabatana neZimbabwe Republic Police ne-VID pari zvino tava nezvikwata zvatingati ma-teams 25 makumi maviri neshanu vatova muminda, vatova mugwagwa vari kuita basa vachikurudzira vanhu kuti vafambe zvakanaka asi vachienforsa zvakare kuti vanhu vatevedzere mutemo nokuti mutemo wenyika uripo.
Tina njengabantu be-Traffic Safety Council of Zimbabwe sihlangene lamapolisa saba kumaqembu afika 25 kumaqembu lawa sikhuthaza uzulu ukubana achayele ngonanzelelo. Siyabakhuthaza njalo ukubana balandele umthetho lapho behamba emigwaqweni. Uqhubeke esithi ngesikhathi sekhefu abantu abaningi balomkhuba wokuchayela benatha okudakayo.
Chatinoda kunyanya kukumbirisa panguva iri pano ndechokuti vanhu vasafamba vakanwa zvinodhaka. Zvokuti vanhu vanogona vese ngavafambe masikati, tisamirira kufamba dzedu dzedu usiku nokuti hatizonyatsoona.
Sikhuthaza uzulu wonke ukuba bengachayeli nxa bedakiwe. Siyabakhuthaza njalo ukuba ngabahambe nxa kukhanya. Siyazi ukuba nxa abantu bengahamba sokuhlwile ababoni kuhle okwenzakala emigwaqweni. Isikhulumeni samapolisa umnumzana Ponyati uthi amapolisa azakwenza usemandleni abo ukuba labo abachayela bengelancwadi lokunatha izidakamizwa babotshwe.
Thina njenge-Public Police sicela kakhulu ukuthi abachayele bachayele ngonanzelelo. Njengoba kuma-accidents esiwatholileyo kusukela ngomgcibelo bona ukuthi abachayela abaningi benza lokwanekuthi ngesikhiwa overtaking. Lapho kungafanelanga khona ukuthi bayenze ama-overtaking, abanye bangikhona bahamba bethwele abantu behlanganisa lezinye impahla kungaba le accident abantu sebelimala abantu sebesenzela ukuthi abanye kumele babelama injuries bafile khonapho. So sicela kakhulu abachayeli ukuthi sinanza ini today, sinanza iChristmas le-New Year. Abachayeli kumele bachayele izimota ngonanzelelo njalo kumele bakhumbule ukuthi impilo yabantu balayo esandleni.
Amapolisa awe-ZRP abika ukuba kulabantu abafika amajuma amabili 20 asebelahlekelwe ngumphefumulo wengozini zomgwaqo kusukela ngomgqibelo elizweni lonke. Ngakho-ke kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bakhuzane lapho sebebona umchayeli echayela okobuchapha, labo abachayeli ukuthi bangachayeli benathile ikakhulu abayabe bethwele abantu abaningi okugoqela abamabhasi. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Osanda ukukhethwa ukuba ngunobhala jikelele webandla elibusayo eSouth Africa ele-African National Congress, umnumzana Fikile Mbalula uthi kufanele amazwe aphetsheya ethule izijeziso azethesa eleZimbabwe ukwenzela ukuthi umnotho ukhuphuke, njalo izizalwane zalelo lizwe zingabalekeli kwelakhe, zidinga amadlelo aluhlaza. Ekhuluma emhlanganweni weCongress ye-ANC eSouth Africa, umnumzana Mbalula uthe kufanele leBrithani lihloniphe isivumelwano seLancaster Agreement, njalo wathi ibandla lakhe alisekeli ukuthi kuguqulwe uhulumende weZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngombono wami mbona sengathi umnumzana uFikile Mbalula ugejile, ulahleke kakhulu ukukhombisa ukuthi udaba lwaseZimbabwe akaluzwisisi ngokugcweleyo. Udaba lwaseZimbabwe ukuthi izinto zime manzonzo zibe kulesi simo ezime ngazo akudalwa yikuthi ilizwe laseZimbabwe lingaphansi kwezijeziso zomnotho. Ilizwe laseZimbabwe lisesimelele ukuso ngenxa yobuchapha lobucangu babakhokheli bezanu. Ilizwe lingabuswa kahle, ilizwe ligcwele inkohlakalo, ilizwe ligcwele ubusela. Umnotho ukhona, izinto zikhona, kodwa ke asetshenziswa kahle, ilizwe aliphathwanga kahle. Okwenziwayo okuyikho ukuhuquluza umnotho ukuthi abantu balahlekelwe imisebenzi, amafemu angasebenzi, imisebenzi iphele, abantu basebeyagcwala ke umhlaba wonke besakazeka, behlakazeka. Kwenziwa yikuthi ubukhokheli obukhona obezana uPF kulesifo esingaphakathi kwenhliziyo zabo okuyikhona okwenza ukuthi bahlile ukubamba ilizwe ngemfanelo, baliphathe kwenza ukuthi likhiqize okuzokwenza ukuthi abantu baphatheke kahle phakathi kwelizwe, bathole imisebenzi, izibhedlela zibe nemithi, odokotela babe khona, onesi bangabaleki befuna imisebenzi engcono kwamanye amazwe, izikolo zisebenze kahle, amafemu nawo akhiqize. Konke lokhu kwenziwa yibuchapha lobugxangu bezanu, akungeke kuthiwe kwenziwa yikuthi kulezi jeso zenotho. Ngoba ubuchapha bonke lo buqale kungakabi khona lokho. Njalo uma kungathiwa ziyabhekwa lezo zijeziso zenotho, asiboni okuyikho kudala ukuthi bahlule ukwenza okumele ukuthi ngabe bayakwenza. Kanti imali yokunikana njengoba benikana izimali ezingaka, izizumbulu zezimali ePhalamende, bayithathaphi? Uma kungathathwa leyo mali ifakwe ezibhedlela, ithenge imithi, iholise othisha, kambe izinto ngeke zihambe na? Imali ikhona, izinto zikhona, zisetshenziswa ngemfanelo. Yikho engibona sengathi ulahleke kakhulu umnumzana uFikile Mbalula, udinga ukuthi athole izifundo ezithile ezizomqeqesha azwisise udaba lwaseZimbabwe, ngoba uxambukele endabeni angayizwisisiyo.
Kuyini okunye njalo okungenziwa libandla le-ANC kumbe nguhulumende weSouth Africa ukuphathisa eleZimbabwe ukuthi izizalwane zalo zingasabalali zigcwale kwamanye amazwe, njalo lo mnotho weZimbabwe ukhuphuke?
Udaba lwaseZimbabwe lubanzi, ungalibali futhi ukuthi kulodaba lwaseMathebeleland kulabafana bakamthwakazi ababoshwe, abaloku besuswa amajele ngamajele besiwa, into abayilwela yona lani ingagqitshelwa phansi ifihlwe kube sengathi ayikho. Imbizo le ezokuba ngeyabantu bonke abaphathekayo kwezombusazwe, izohlangana izame ukuphuma lesisombululo esizokwenza ukuthi noma sokusenzwa ukhetho kungasoze kuphinde kube khona izinto ezizogwenxa abanye abantu okuzokwenza ukuthi ma kusiyaphuma imiphumela noma ingayisiyo eqondileyo ingentshontshiweyo kodwa bese kufika ilizwe lase-South Africa lithi lona bekuqondile. Kahle kahle mpela bekufuneka ukuthi ngabe kuba khona uhulumende ozokuba ngwesibambiso i-transitional government or authority kuyekwenziwa ukhetho kuphethe yona hhayi izanu ngoba izanu izongena idlale iphinde futhi ibe ngunompembe iziphasele ibe ngugoldkeep ibe yonke into. So yikho embona sengathi ngabe uhulumende wase-South Africa usiza ngakho lokho hhayi nje ukube eklabalale mingale kude engaluzwisisi kahle udaba lwaseZimbabwe.
Si ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye ekhona le eJohannesburg kwele South Africa. Ibandla lesisi selisole abasekeli bezanu PF abaphume emfanekisweni wevidiyo enkundleni zokuxhumana bechaya islogan besithi umkhokheli weCCC uMnumzana Nelson Chamisa kumele abulawe. Ibandla le-CCC lithi sehlakalo lesi siveza sobala ukuthi iZANU-PF iqoqa udlakela phambilini kokhetho luka-2023. Ibandla le-CCC lithi amapholisa kumele abophe abasekeli beZANU-PF laba ngoba bejojozela udlakela. Ukunyanga ezisanda ukwedlula kulwelunga leZANU-PF uMnumzana Upton Mashayanyika layo okhulume komunye umhlangano esithi uMnumzana Chamisa kumele abulawe. Ngemva kokuhlokoma kwabantu, amapholisa athembisa ukuphenya kodwa lamhla uMashayanyika kakabotshwa. I-CCC ithi kungabotshwa kwakhe labasekeli beZANU-PF laba abakusehlakalo esitha kuveza sobala ukuthi amapholisa asebenza lebandla leZANU-PF. Ilunga le-CCC uMnumzana Job Sikhala usele ngxenye yomnyaka evalelwe eChikurubi ngemva kokubotshwa esetheswa icala lokujojozela udlakela. Sixoxele ilunga le-CCC uMnumzana Bednico Pepe ngalolu daba.
Engingakutsho ntingabili nokuthi abalaleli babekwazi ukuthi iZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalutshaywa uNkulunkulu okufanele baluphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngathi, abantu abathi bangakhangelisisa impilo zabo bazi ukuthi zibhitshwa kuyini, njalo abantu abathi bangakhangelisisa imbono eyenzakalayo kuhulumende bazi ukuthi ukungasebenzi kwabantu ababo kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi ukusweleka kwemali kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi kube nendlala elizweni singasakhulumi ukuthi izulu kalinanga, bazi ukuthi kuvela kuhulumende ngoba zinhlelo ezikhethelwa abantu ukuthi babe nguhulumende. Kodwa-ke thina silomnyama ngoba abethu kayisibo zinkokheli kodwa ngobhinya. Uyabona umuntu okuthiwa ngubhinya ngumuntu owenza into komunye umuntu ngaphandle kwemvumo yakhe, umuntu owenza into komunye umuntu emuzwisa ubuhlungu. So thina sibuswa ngobhinya ngoba basizwisa ubuhlungu, sibuswa ngobhinya ngoba basenzisa lokho esingakufunile. Okusikelayo ukuthi abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi-ke sesifikile isikhathi sokuthi bazimuke amakhwapha, bazi ukuthi nxa befuna ukuthi ilizwe leli lilunge kufanele babekwazi ukuthi okuphambi kwabo okuyikho abakuthi nguhulumende kakusafanelanga ukuthi kube kukhokhela ilizwe, ngoba kakula sizathu sokuthi nxa libandla elibusayo liyetshaya izilogani ezifisela kumbe ezilokuthi omunye eliphikisana naye kufanele afe. Yibubhinga, yibuklinu, yibubulali, idlozelibi, idlozigudelandlini elibulalayo.
Kungaba kusitshoni lokhu baba Bhebhe nxa abantu beyaphuma besithi phambili ngokufa kukazibani khonapho ilizwe likhangelane lokhetho ngomnyaka ozayo?
Kuyabe kutshengisa ukuthi ngabantu abaphila ngegazi, ngabantu abaphila ngokwethusela, ngabantu abaphila ngokuthi kufanele kufe omunye ukwenzela ukuthi ngithole engikufunayo. Lokho abakukhuluma yizifiso zabo ngoba abantu bagcinwa nguNkulunkulu ngazo zonke izikhathi, njalo abantu ngabaka bayagcinana bona bodwa. Okuqala ukuthi izani ilaso isifiso sokuthi ngabe uChamisa uyafa, kodwa okwakathesi kakula ongadobha umpupho ayimvubula. Bangadinga izindlela eziningi ukuthi ngabe bayambulala, kodwa lo ophezulu uzamvikela. Abantu bezimbabwe ngoba bamthembile bazamvikela. Imithandazo yabantu izaba khona ukuthi imvikele. Nxa isikhathi sakhe singakabhalwa,
kulo msekeli weZANU-PF ke waphuma kunyanga ezedluleyo esithi uChamisa kumele abulawe. Amapholisa athembisa ukuthi azacubungula ngemva kokukhonona kwabantu abaningi, kodwa sikhuluma nje akukenzeki lutho kuye lowo baba. Kusehlakalo lesi ubona mhlawumbe amapholisa ethatha inyathelo yini?
Amapholisa asathathelwa amandla awo, amapholisa asathathelwa ibilo lawo, amapholisa asathathelwa indlela asebenza ngayo. Ngoba ipholisa indlela esebenza ngayo yikuthi angatshelwa ngumpolitician ukuthi kwenzeni, kumbe angatshelwa isiphathamandla sikahulumende ukuthi kwenzeni.
Lo umnumzana Bednico Bebe, ilunga le-CCC, obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Tafatswa Mogwati utshele Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alitshotshozeli udlakela, njalo akuqondanga ukuthi lifuna ukuthi umnumzana Chamisa abulawe. Okwakuqala embalini yokwahlulela kwekomithi yedalela ePhalamende yakwelemelika yeHouse of Representatives panel ecobungula isehlakalo sokuhlaselwa kwesigodlo sedalela ePhalamende ese-US Capitol mhla ka-6 kuzivandlela nyakenye, amalunga ale iphanel avumelane wonke ukuthi kumele owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump amiswe phambi komthethwandaba ethonisiswa amacala amane agoqela ukuzama ukuphambanisa impumela yokhetho lapho anqotshwa khona umongameli Joe Biden webandla lamademocrats kanye lokutshotshozela udlakela ukuze abe sembusweni. Inhlanganiso yabosomabhizimusi yeZimbabwe National Chamber of Commerce iveza ukuba ithemba labo somabhizimusi selehlile nxa liqathaniswa lomnyaka odlulileyo. Ingcosana yabantu abalitshumi lanhlanu ekhulwini 15% babone umnotho welizwe wenze kuhle lonyaka. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, ubathabile Masuku uyalandisa ngokugcweleyo.
Imbangela yokuthandabuza kwabosomabhizimusi kungenxa yokuba kuyaqhutshwa ukhetho ngomnyaka ozayo kanye lesinqumo sikahulumende sokuba kuzaqhubeka ukusetshenziswa kwemali yeZimbabwe ndawonye leza kwamanye amazwe. Ithemba labathengi lalo likhangelelwe ukuba lizakwehla okwamagama okwengezelela ukuthandabuza kwalabo abaqhuba amabhizimusi. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi iningi labo somabhizimusi lizakhuphula intengo bekhangelele ukuthi isisindo sedola leMelika lizakwehla.
Sisiya kuma elections vele i-business sense e-government in any government is expected to decline. Isingathi singabooster i-confidence. Khathesi ngibona ngazathi sokukhatshana kakhulu. I-confidence only way esingayiboosta ngayo yikubana ngabe ngathi by now i-currency yethu isi-stable, but osokusenzakala khathesi abosomabhizinisi bona sebeqandisile ukucabanga njalo nokubekhangelela ukuthi i-rate izakuwa njalo i-inflation izakhwela.
Umnumzana Mbongeni Mathuthu, usomabhizimusi wakobulawayo, uthi iningi labantu seliqakathekisa ukubhadalela indleko zokufundisa abantu ababo.
Umumo womnotho ngalesi sikhathi uyadanisa kakhulu. Lokhu sikubona ngoba abantu esijayele, ama-customer esijayele ukuba lawo ngalesi sikhathi somnyaka ayengezeleleke kakhulu ngokuphindiweyo. Kodwa sikhangele ukuthi okwenzakalayo khathesi abaningi sebekhangelisa beqakathekisa izinto ezimqoka ezinjengezikolo zabantwana. Okungangokuthi ibhizinesi iyehlile, sikhangelele ukuthi kusiya kumnyaka ozayo, kusiya ekhethweni, kuzaqhubeka lokho kusehla kunjalo abantu bebona kungcono begcina izimali zabo kulokuthi bethenge impahla abangalaqiniso lazo.
Umnumzana Dumisani Nkomo, umqondisi weHarbour Cook Trust njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi imithetho eminingi efakelwa osomabhizimusi yiyo eyenza kube nzima ukuthi basebenze.
Ukungabile themba kubanga ukuthi kule mthetho emningi kakhulu yenqabela osomabhizimusi ukubana besebenze kuhle. So kuqala imithetho emningi kakhulu enzimela abantu abalamabhizimusi. Kuba nzima kakhulu ngoba uyawuthola ukuthi ngapha kebe kule Zimbra, ngapha kule NASA, ngapha kulama city council, kulabo abalama restaurant. So kuba nzima sibili osomabhizimusi ukubana benze amabhizimisi asebenza kuhle. Ngokunye okuhluphayo political environment ukubana vele kuhlala kusiba nemithetho etshintshayo.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi weNational Consumer Rights Association, uthi osomabhizimusi abathembi ukuthi uhulumende engavusa umnotho welizwe.
Ukuthi isimo somnotho sizahamba njani ukhangela insuku ezidlulileyo, iminyaka edlulileyo, umnotho kawuphathwanga ngendlela efaneleyo. Ngakho ke abezamabhizinisi bayakubona khona lokho. Yingakho ke ithemba labo lokuthi imali izaguquka, isimo senotho sizaguquka, kumbe izinto eziningi zizaguquka, liyachabalala. Kuveza kahle kamhlophe lokho kuvele kuyikho okuhlupha abantu beZimbabwe, ukungathembi uhulumende amandla akhe lokuhlakanipha kwakho ukuthi angavusa ilizwe, angavuse zomnotho.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula uluhlu lwendleko lokubuthaniswa kwemali kahulumende lomnyaka ozayo, uchaze ukuba kukhangelelwe ukuthuthukiswa ukusebenza kwamabhizimusi. Lokhu kukhangelelwe ukuba kukhuthaze ukuba uZulu abe lethemba njalo enelise ukuba le mali ayigcina ebhanga, njalo kwakhiwe ithemba elizadala ukuba kufakwe imali elizweni ezakhulisa umnotho welizwe. Wengeza ngokuba imithetho eye-fiscal ndawonye leye-monetary policy ikhangelelwe ukwehlisa izinga lokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lokwehlisa ukuwa kwesisindo semali yakuleli nxa kuqathaniswa leya ngaphandle kwelizwe. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inkampani zikaloliwe yakweleZimbabwe leBotswana sezilobelene isivumelwano sokuthi izitimela zivunyelwe ukungena emazweni omabili ukuyachiya impahla endaweni ezichiyeneyo. Isivumelwano lesi sikhangelelwe ukuthuthukisa ibhizimusi kaloliwe phakathi kwamazwe omabili. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isitimela isivela eBotswana besiphelela ePlumtree lapho ekade sihlangana lesaseZimbabwe khona, kodwa wathe sizavunyelwa ukungena size siyefika eFrancistown, kukanti seBotswana siyafika koBulawayo. Abaphathi ntambo bamankampani aweNational Railways of Zimbabwe NRZ leBotswana Railways EBR balobe isivumelwano lesingolwesihlanu edolobheni leFrancistown. Usiba lukhulu weNRZ unkosazana Respina Zinyanduko uthi isivumelwano lesi sitsho ukuthi sekuzaba lenguquko ukuhambiseni impahla masinya phakathi kwamazwe omabili. Enye impahla iya kwamanye amazwe afana leMozambique, South Africa, Democratic Republic of Congo kanye leZambia.
This through working arrangement is coming at a time when NRZ and Botswana Railway.
Isivumelwano lesi sitsho ukuthi izitimela sezizangena phakathi kwamazwe omabili. Silama customer afanayo singamazwe omabili. Njalo lesi sivumelwano sizaphathisa ukuthuthukiseni indlela esiyenza ngayo ibhizinisi.
Usiba lukhulu kugatsha olubona uhambisa kweleBotswana umnumzana uRapeleng Mosihi uthi inhloso yesivumelwano ikuzama ukuphucukisa uhamba kwezintimela phakathi kwamazwe omabili.
The implementation of the African Continental Free Trade Area of
imithetho yobudlelwano ye-Afrika iyakhuthaza lokhu esikwenzayo. Okuqakathekileyo yokuthuthukisa ibhizinisi lokuhamba kwempahla ngenjanje.
Isivumelwano lesi silojwa ngesikhathi isimo esibi somnotho kweZimbabwe sidala ukuthi isitimela isivela eBotswana siqede amalanga silinde ukuntshintshana laseZimbabwe ePlumtree. Lokhu kudalwa ukuguga kwesipolo kanye lenye imitshina kaloliwe kungela mali yokuguqula isimo. Ocubungula ezombusazo umnumzana Dumisani Nkomo uthi lesi sivumelwano sihle, kodwa uthi wesabela ukuthi imitshina kaloliwe eZimbabwe ayikho kusimo esihle.
Kuyinto enhle kakhulu kodwa mbona ingqobe kumbe ama challenges azaba khona kuma masikali infrastructure yethu njengeZimbabwe ama wagon okwawo kukanye lama rails injanji zangkhona ukubana sowudala okuningi kodwa kuyinto enhle sibili enganceda njalo ezanceda umkhonomi welizwe nxa kuzasetyenzwa kanjalo kuzamele lathi sibone ukubana siyaguqula sithuthukise infrastructure esilayo njengelizwe.
Umnumzana Sifas Chuma oyinhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Community kwele Botswana utsho imbono yakhe phezu kwalesi sivumelwano.
Isivumelwano lesi sihle ikakhulu nxa usikhangela kulabo akade belindele kumbe iSouth Africa elindele amalahle kumbe iBotswana elindeleni. Sokulula ukuthi izinto lezi zifike masinya lapho kumele ziye khona. Njalo lakhona ukuthi iBotswana singangena iphume santando. Sokusitsho futhi ukuthi labo sebele added advantage ngoba nxa ezabe izitimela ziqinile ziright. Sokusitsho ukuthi i-business isisiba faster kakhulu ngapha kuBotswana side ukwedlula kuZimbabwean side.
IBotswana ihambisa kakhulu isawudo kanye lamalahle ekhulu amanye esiya emazweni afana leMozambique. ELeZimbabwe nalo lama-customer athenga amalahle ekhulu kwele South Africa. Kodwa ukuguga kwensimbi zikalweliwe sekubuyisele emuva ibhizinisi le-NRZ sokuwamisa lokuhamba kwesitimela esithwala abantu phakathi kweBotswana leZimbabwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umbiko wethulwe isigodlo someli weBhilithani othi amatitsha la eZimbabwe alakho ukuqhatshwa ngomnyaka ozayo sokudale ukuxokozela ababalisi bedinga ulwazi ngalokho. Asizweni ingxoxo uChris Gande weStudio 7 ayiqhubela umnumzana Themba kuye moyo owenhlanganiso ye-ARTUZ ngalolu daba.
Okwakuqala ngicela ukuthi ngithi ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule dlelo elingcono batatazele baye kona. Okwembiko ephumayo le eBhilithani dinga ababalisi thina njengenhlanganiso ye-ATUS ngesimo esisibonayo esibucayi elizweni le kunzima ukuthi sivimbe ababalisi ukuthi benze ababone ngani kungabaphilisa ngcono. Ngezinye indlela sithi ababalisi balelungelo lokuyadinga idlelo elihle. Njalo thina njenge-ATUSI asingeke sibe ngqabeli.
Kukhona yini eselikuzwile ngokuthi ngobani abazavunyelwa ukuhamba khona ngale iminyaka yabo yokuzalwa njalo lokuthi kukhona yini okufunakalayo ukuthi bakwenze bengakayikhona?
Okwezidingo ezifunwa yiBhilithani asikabi lombiko oqondileyo ngakho kodwa sikhangelela ukuthi umbalisi oqeqetshileyo ole diploma wazibekisela isiya phambili waba lama degree kumbe waba le masters yakhonani kulamathuba angcono ekutholeni lowo msebenzi. Hayi ukuthi kudingakala abaleminyaka engakanani kumbe abangakanani asilalwazi olukhulu ngakho kodwa ke la njenge-ATUSI dingisisa siza dinga imbiko eqondileyo ukuze sincedise amalunga ethu ku-embassy yakhona leBhilithani ngokudingakalayo langeminyaka ukuze bengatholise besehlutsheni ngoba bengene entweni abangayazi kahle.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini elikucebisa amatitshala ngakhona lokho esikuzwileyo ukuthi bazavunyelwa ukuthi bayesebenza kweleBhilithani?
Ababalisi abafuna ukuya eBhilithani ATUSI ibacebisa ukuba baqaphele ama-agenti. So kuzavumbuluka abantu abaningi bezenza abancedayo kanti bafuna ukudla imali.
Yebo ke lo ngumnumzana Themba kuyemoyo isiphathamandla se-ARTUZ olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.